Lumhlangano obuthanisa abamela ama university posonke eZimbabwe usungule ngolwesithathu ekolitshini le Women's University in Africa eHarare phansi kwesihloko esithi 2015 the year of women's empowerment and development towards Africa's agenda 2063. Unkosikazi Faith Velemu omela inhlanganiso emela ele Tanzania ku model summit ye African Union uthi njengabesifazana babona lumhlangano uqatheke kakhulu.
Abasifazana vele kade singabonwa njengabantu singakwanisa ukuthi sibe lezinto iziphathisa ukuthi sibe sihambe lati emabhanga sisiyathatha imali ukuthi sikwanise ukuzithuthukisa thina. So indaba ekhona eqakathekileyo kakhulu ukuthi umhlangano lo owe AU uyenza ukuthi abafazi labo banikwa amandla kumbe abakhulu benhlanganiso ye-AU inika amandla abasesikhundleni ukuthi banika abafazi insimu.
Uthi lokhe kuludubo lwabantu behlobo lwamasayi abangakamukeli ngokugcweleyo amalungelo abesifazane, njalo kuludubo lokuthengiswa kwezitho zabantu abaphila lobugoga bejwabu elizwela ilanga abangama-albino. UBriski Ncube ofunde ekolitshini leLupane State University uthi bakhuthaza inkokheli ukuba ziqinise imisebenzi yentuthuko ngoba ingaphathisa ukuthuthukisa abesifazana ngokwehlisa ubuyanga kuzwekazi le-Afrika.
Abantu bayakhuluma ukuthi njengama-Africans somele ukuthi lokona sisuke emkhubeni, kakhulu emkhubeni yesintu encindezela abantu besifazane, njengoba i-immunity sithi yona Women's Empowerment and Development. Ofika kona mina siphakamisa isithuthukiso mama ukuze sibe lempumelelo, that is development e-Africa. So somele sikwenze njengama-Africans ukuthi sisuke from izinto ezincindezela abantu besifazane baphiwe amalungelo okuthi bathole umhlabathi abangawulima so that labo bangabenefitha kwi-economy.
Umnumzana Dzikamai Dunira omela ele Central African Republic kulumhlangano uthi ukulwisana kunye lempi zomdeni kwenza inhlupho zabomama e-Africa zande, njalo njengelakhe ilizwe laqotshwa kumanyano wamazwe ezwekazi le-Afrika kulandela ukulwisana lokuhluthunwa kwentambo zokubusa ngabahlamuki beseleka, ethi sebebeke isicelo sabo ukuba leli lizwe libuyiselwe kulumhlangano ngoba selulungise okuningi okudingakalayo, njalo lizaba lokhetho ekupheleni kwenyanga ezayo. Umnumzana Ntando Yenkosi Sikhosana ofunda ekolitshini leSolusi University uthi abesilisa sokumele befunde ukuhlephulelana amandla abesifazane.
Kudingakalayo mbona yikubana sithi sabelane umbuso labomama thina njengabobaba ukwenzela ukuthi basiphathise kunqubela phambili nje yonke ye-Afrika.
Umnumzana Trust Gangaizo omela eLetronicia uthi imihlangano enje imele ithuthukise enzele emazweni amaningi azwekazi le-Afrika ukuze izwi labasakhulayo izifundi labesifazana lizwakale enhlanganisweni ye-African Union. Abesifazane e-Afrika babhekana lendubo ezigoqela ukusetshenziswa njengezigqili, njalo betshiwa phandle lapho kuhlelwa inhlelo zentuthuko. Abatsha abangene kulumhlangano bathi lokhu kugcina kusenza ukuba besetshenziswe emisebenzini yokuthengisa imizimba. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations iveze izinqumo zayo zokulwela ukulinganiswa kwamathuba abesifazane labesilisa as a protocol on elimination of all forms of discrimination against women, SIDO. Njalo inhlanganiso ye-African Union eminyakeni esanda kwedlula yathatha amanyathelo okuthuthukisa abesifazana yabeka abesifazana abahlanu labesilisa abahlanu njengamakhomishina abo. Okwamanje i-African Union Commission ikhokhelwa ngunkosikazi uNkosazana Dlamini Zuma. Unkosikazi Marie Angelique Savane ekhokhela isigaba se-peer review mechanism. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingu Mark Peter Ntambe.